Akubizwa ozwayo ezikhindini zeGwanda lasemadobo kulezi nsuku lapho uZulu aseqalile ukugola khona amacembi. IZulu liphuzile ukuna lonyaka okudala ukuthi abe malutshwana amacembi. Umnumzana Lovemore Ncube odabuka eSandton emadobo uthi bakhangelele ukuthi umsebenzi wokugola lokuthengisa amacembi lawa uzabancedisa ekufundiseni abantu ababo, kodwa udubo nje ukuthi asuka yandelwa ngabantu bokuza.
Nginethemba-ke lokuthi ukuncane kwethu kwakhona khonokho esikuphiwa nguNkulunkulu kwendawo yethu okuyikho kwemvelo kuzasiphathisa mhlawumbe nezikolo njengoba zivulwa nje. Okuyikho nje okusidanisayo nokusikhalisayo kakhulu ukuthi kuba nabantu abavela kwezinye indawo abangasebendawo abazofika lapha begole amacembini ethu.
Uncube uthi njengezakhamizi sebezathatha amanyathelo ngalaba bantu ngoba ikhansili ikhanya ngela ndaba ngalokho kwenzakalayo.
Lokho sikhala kakhulu ngekhansili. Ikhansili yethu ayisimeli kodwa iyayekelela abantu. So okudinga ukuthi thina-ke sesingabantu bendawo sisimisele ukuthi umuntu esidibana naye ongasuye walapha siyamxosha straight, abuyele ngoba ikhansili leyo noma kungathiwa abantu bafika ngale bebhadale ukuzogola lawo macimbi, leyo mali leyo asiyigaze vele isincede ngalutho. Ngitshongtshongtsho
okugcizelele ngesinye isakhamuzi semadobo uNkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa oyemashumba kuward 4.
Lo ofisa ukuthi azogola amacimbi ezigabeni zematopo kumbe ezigabeni zalapho kulamacimbi khona akube ngumuntu olesivumelwano labantu balapho. Abantu bayafika bevela ezigabeni lapho abavela khona bengazwisisi umthetho wesigaba, behlala ezigangeni bengakhulumanga labo sobhuku labo mlisa lezinduna zesigaba, bafike bagola amacimbi. Kuyinto embi esingayithandiyo.
Umnumzana April Dubo esakhamuzi kaVillage 9 eNyandeni eGwanda North uthi balakho ukusungula ezinye inhlelo zokuziphilisa nxa bengagola lawa macimbi kungela ukuxokozela kwabantu abavela kwezinye indawo.
Lokho kurongo ngoba thina kasitholi lutho, but bona bayageyina ngale lapha abakhona. Thina kanti-ke nxa sithola lawo macimbi sithi lapha singayenza amaprojekti intuthuko yokuthi lathi sizithuthukise esigabeni sethu ngalokho esikutshalelwe nguNkulunkulu esigabeni sethu, kodwa uthole ukuthi kuyabe sokuthatha ngezinye izigaba ezingelalungelo, but singelandlela ukuthi sibe nqabele njani.
Ukansila kaward 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi sebele minyaka belwisa ukuthi ngubunje imithetho ezavimbela abantu bokuza ukuzokugola amacimbi, kodwa lokho akwaphumeleli.
Kwakhulunywa sibili ngakho saye safaka imithetshwanyana yethu esithi ngama-bylaws. Kule minyaka ngiyabona embili sibili sathumela ugwalo lwethu kuhulumente ezabela ukuthi khona luyehlolisiswa, kodwa kuze kube lakathesi asikatholi impendulo. Imizamo engayenziwa inzima ngoba akukabi lo mthetho onotshoyo ukuthi khona amacimbi ngalapha kuphela. Ngoba ungakhanyela kunje nje vele bahuquluza bathathe bahambe, kanti kibo kakukho.
Iningi lethu ukugolwa kwamacimbi ngabantu abavela kwezinye indawo awuhambisani lo mbuso wezabelo ye-devolution othi abantu bakuleso sigaba kumele bathole ukuziphilisa ngomnotho osendaweni yabo wemvelo ogoqela wona amacimbi. Abo kuza babikwa njalo beqhuba umsebenzi wabo ngobuchapha bengelandaba lokulondoloza imvelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.